Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMfumfu 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugu rawundi solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuluphutshisa. Ocheketa abemba igolide eyinsiza bakhala ngokugqilazwa ngabaqhathi babo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugu rawundi bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokwenza lumsebenzi olukhokhelwa izinduna solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuphutshisa lumsebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule lolu hlelo ngoNtulikazi. Ngemva kwalokho kwakumele izinduna ziphume ziye kwenza imihlangano labantu ababulawelwa izihlobo igugu rawundi kanye lalabo abahlukuluzwa ngamasotsha e-5 Brigade ngalesi sikhathi. Kodwa umkhokheli wezinduna uMnumzana Mthane Khumalo uthi uhulumende kakabaphi imali lezimota zokusebenzisa.
Sisamelele ukuthi sifone okokuhambisa izinduna ezemandebeleni zingama-isikhombisa lezinduna ezine 74 and kumelela induna ngayinye ngayinye ibe nendlela yokuthi ihambe labantu abalitshumi nanye abantu abangu-14. So kuyafunakala-ke izimota njengoba nishilo abantu bengu-74 ukuthi induna ngayinye ngayinye ibe nemota ezakwenelisa ukuthi itshale wonke labo bantu bayo okuthiwa ngama-members amaqembu epaneli yezinduna. Yikho kuphela okubambileyo, kodwa hhayi siyathemba bathembisa ukuthi balungiselela ukuthi kuzaqesa ingayisiphi isikhathi, kodwa soze sibadinga abantu yakuthi nxa sewutholakele lokho sibatshele ukuthi siqalisa ngaliphi ilanga ngoba awusekho okunye nje wasekwawo uPresident wavula ukuthi hhayi uhlelo solungaqalisa ingayisiphi isikhathi.
Ngakho seliba nje yi-transport kuphela.
Yi-transport kuphela.
Ugulo daba lwentatheli zindaba olwakelwa hlupha lwangana lucaci kuhla abanye besithi hayi intatheli zindaba kumelanga zibe semhlanganweni elizayenza labantu. Zona intatheli zindaba zisithi hayi ukuze uhlelo lolu lube ngolwamukelekayo kumele zibe khona emhlanganweni. Lagcina ngani?
Sigcine sihleli phansi labo abathatheli bezindaba laba. Kwazani kule ndlela esiphuma nayo ukuthi kuzasetshenzwa njani labo. Hhayi sebekwazi ukuthi singaqhuba njani labo, kodwa hhayi indaba esayixoxayo saphuma necebo ukuthi sizaqhuba ngayiphi indlela labo.
Bazangena yini kuleyo mihlanga?
Hhayi bazangena, sithemba bazangena. Bazangena kodwa mhlawumbe indlela akhona abazangena ngayo yo enitsho ukuthi hayi sayixoxa ukuthi bazangena ngayiphi indlela, kodwa hayi bazangena ngoba singazake siqhube phela uhlelo lolu lungazakali ukuthi luqalise njani kuya ngapha.
UMnumzane Mthane Khumalo ngumholi wezinduna esixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lomholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngilethemba uma izinduna zisithi kazela mota zokuhambisa ziqinisile. Yebo ye abantu sithi izinduna ziphiwe izimota nguMnangagwa. kodwa uma izinduna ziphiwe izimota ngumnanga ukuthi ziyasebenza udaba lwegugura wondi ezenkabazwe lapho udaba lolu lungakaqali khona kumbeni ezemashonaland zona ziyabe zithuwelweni ngoba uma izinduna kuyikuthi is part of their benefit uhulumende lolu hlelo bekuzitela ubhadethele separate bona ngazathi ayisizo zimota kuphela izinduna ezingakazitholi kudlula izimota akula bhajethi phela kuyinto lokuyana kwaluntu kodwa akula bhajethi yafakwaye yacacisa ukuthi hhayi udaba lolu sifaka imali engako ukuthi luqalise so ngicabanga ukuthi izinduna uma zisithi zilazimota zokusebenzisa ziqinisile ngoba akusoze kwathi imota zase zizinikelwe ukuthi zenze umsebenzi wazokuduna ezokuthiwa ziyelungisisa udaba lwegugurawo
ukuze udaba lolu luphumelele ukulungiswa kumele luphathwe njani
kuningi okudingakala ukuthi ngabe kuyaqondiswa esikutshelwa ukuthi induna ziza kuyahlangana labalimalayo kodwa ngibona ngazathi ngoku i-one aspect of it kodwa besifisa ukuthi ngabe siyeza ukuthi bona abalimazi abanye bazakhuluma nini ngoba into edingakalayo entweni leyo wani kokuqala vele ikuthi uhulumende kufuze ukuthi eqala avume ukuthi kulo monakalo owenzakalayo ukhokhelwa nguye okwesibili liqiniso and iqiniso kaliphelelanga uma kuyikuthi kukhuluma labo abalinyalwayo esingakuthi ngolimi lwesilungu ngama-victims singekezwa owalimazayo uperpetrator bekuqakathekile ukuthi sizisayidi ka-victim sizisayidi ka-perpetrator okunye okudingakalayo okwenza into leyi ingaphuthi kahle akulalamthetho sasikhangelela ukuthi kube lo mthetho kube ne-time frame yokuthi into leyi yaqala ngesikhathi esingaka sikhangelela ukuthi ngesikhathi esingaka ibe siphuthile ma isiphuthile sikhangelela ukuthi impumela ezitholakeleyo ziyafikiswa njani ebantwini kodwa okwethusayo yokuthi uspeaker ebuziwe wathi yena impumela zizafikiswa ebantwini uma ukuthi umongameli uyajabula nge-report
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu izakhamizi zakombimba ePlumtree zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yempisi ezidla ngitsho lenkukhu sixoxele sinye sezakhamizi lezi umnumzana Moki Ncube ongumculi
indaba yempisi ayi isihluphile kakhulu la ene iyasimangaza ukuthi izimpisi mhlobo bani zenalezi 5 o'clock nje 6 o'clock ntambama zisesiqale nje kukhala kolapho esidakeni emakhaya ziyabuya ziphanje zibaya zithathe imbuzi zithatha le nkukhu angaze mboni impisi mina ezidla inkukhu hhayi sithele zima mpela enkomeni lapha hhayi inkomo ziyachuba zona ziyamngenela ziyadla zami from nje ku-ward 10 lehafu ye-ward 11 ngoba sibambele yikho lapho ezidlalela khona siswele mpela ukuthi kungayenzeka
ababona ngezendle bathini
laba ababona ngezendle siswele ukuthi singabafikelela njani angithi i-responsibility ka-council u-council nguye ofanele mpela asihambisele ama-reports pho into yakhona imile kangikwazi ukuthi u-council akafiki ebantwini laye uzikhangele mpela so ukuthi uthuli kuhamba njani ngoba nguye ofanele abonisane labe-national park ne-campfire abazise pho uthuli akazi u-council kumbe akazi umsebenzi wakhe simangele kodwa kungabe ukuthi plani bani engayenziwa
umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi ukhansila walindawo umnumzana Sikhumbuzo Dube utshele iStudio 7 ukuthi usebikele abogatsha lwezendle ngalolu hlupho bathembisa ukuthi bazoza bazebulala lezimpisi isikhulumeli sogatsha lwezendle olwezimparks umnumzana Dinashe Farawo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona lanxa ebethembisile uhlelo lwabasakhulayo namuhla. Kuthiwa indoda idla izithukuthuku zayo, kepha abemba igolide ngokungekho emthethweni otsheketsha abasebenzela enhlangano lapho okuhlangana khona umfula unsiza lomzingwane. Esigabeni seinsiza bathi ezabo izithukuthuku zidliwa ngabaqhathi babo ngoba babasebenzisa nzima, basuke bathathe igolide lonke bebahlawule okuyimadlana okungathengi lutho. Sixoxe lomunye wabasakhulayo okhonona ngalolu daba esingasoze simbethe ngegama.
Usipho lwethu esihlangana nalo uma sisebenza ekugcineni kulabantu abasisponsayo thina uma sisebenza. Wona labana abantu abasponsayo yibo abasikhathazayo ngoba uma sesifinalizile umsebenzi wethu sokumele sihole imali zethu ziphathwa yibo. So basuka basihlukumeze kakhulu sesibizelwa ama-expense abe too much. Uma kuyukuthi uthenge impuphu i-50 kg, yena uma sesitshela yena ukuthi i-50 kg yakhe ibe yi-$50 kumbe ibe yi-$20, kuyabe sethames e-2 ukuthi isiyi-40 user. Kutho ukuthi into azenzayo imasisebenza ziningi asinika zona, ngoba kulamahola, kulokudla ireshini, ulama petrol oyabe le-compressor yakhe, thina sisebenza ngazo lezanezi. So uma lathi sibona lathi singokwetsha ngoba siyabe sivumelene ukuthi into nje madoda siyibhala phansi, sithenge uthenge i-diesel engaka, siyibhala phansi uthenge i-ration le ngemali engaka, siyabe sikwazi. Kodwa uma sesiqedile ukusebenza sesihlangana le mchineni sesisebenzile, sesithola ukuthi into zonke lezi uyabe sethe times two. Sesuke lathi sihlukumezeke, sesuke lenkulumo yokuthi singathini, ngoba yikubona kwesikhathi sisuka sibe lobudlwanguzwangu wokuthi sicine sesisilwa yizindleko zethu eziyabe sesikhangele ukuthi sesidliwe njalo asisela lutho esilutholayo. Yonke imali sithethwe nguyisponsor, kodwa sisebenza nzima thina esingathi.
Ngamanye amazwi uthi abantu abaliqhatshileyo bayalihuquluza, bayalintshontshela.
Hayi vele ngempela bayasitshontshela ngoba nathi siyababe siroba sikhangele, ngoba siyasingela ngenye ichansi esingayenza, ngoba laba abantu sometimes babe lamapholisa phakathi besiponsa benjalo. Uthole ukuthi balamapholisa uma sebesinika izimali zethu sebesitshela ngezinto eziningi, asisakwazi ukuthi senze njani. Yikho sigcina sesikhuluma ngokuthi siyalwa, kulwa kukhanda kokwenza, sesicabanga ukuthi kuzalunga kade akusalungi lutho.
Ngobani kahle kahle abaqhathi benu, ungathi ngosomabhizimusi kumbe ngabezombusazwe?
Ama-sponsors lawa akukhethekile. Ama-sponsors angabe enga maybe ngosomabhizinisi, thina siyabe singakwazi kuyukuthi mhlawumbe ngabo umuntu onemali eningi. So thina into esiyabe sikhangelele kubo yindlela abayenza ngayo kuphela. Sihlangana lokurojwa okunjengakhonokho.
Manje imuli yakho uyenelisa yini ukuyiselela?
Uwathola nabantwana abangu-5 kodwa ngiyabezekile ukuwabhadalela isikosizi. So ndiyabo ukuthi yinkinga esihlangana lazo. Wagebha imali eningi awasakwanisa ukuthenga abantwana.
Lo ngosakhulayo owemba igolide ngokungekho emthethweni eyinsiza esigabeni senhlangano. Ke singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko wethu, owenze usenziwe
manje. Sigcina amasiko
wethu,
sigcina amasiko wethu.
Yebo, kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla-ke mina Mthembu Sithembayo ngilobaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Inyanga enkulu Baba Ngwenya, sawamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Dube.
Yeye, lamhla sikhuluma ngolunye udaba lapha kuthe umsika khona ngale embare msika. Lapho kuthe sokuthile khona kwakhanya ngazani kulomuntu okade egcine ukhakhayo lwendwangu. Esithi lumlethela i-business. Kambe usitshele ngakhona ukuthi kambe imithi enje iyasebenza kumbe ayisebenzi Baba Ngwenya.
Ukhakhayo lwendwangu ngikwazi ukuthi simakhaya. Siyafakwa emgodweni zesibaya. Sasikubona obaba bekwenza. Kwenza ukuthi inkomo zakho kaphezile khona. Zingaze zihlukana.
Ye, singathi kwakusebenza yini khonokho? Ngwenya.
Ye, kuyasebenza. Kuba sebenza, anti kuyakusithi ukuthi omalungisele isibaya usilungise njani. Kodwa-ke lokho kwaphakathi edorobheni, asikwazi ukuthi kuyake kukhondeni, kodwa-ke engikwaziyo kusemakhaya.
Ye, kodwa singathi-ke khonokho okugagayi lwendwangu. Lokunye ukuthize uzokuthiwa abantu bafake impondo zani zani kumbe ubulongwe bani bani kambe khona vele kuyasebenza yini akusithele ngokunye futhi okufana lokhakhayo lwendwangu ongabe kusebenza kuyini
lokunye ngamafutha yokhuzela emvukweni sikazi nabe kufuna ukuthi amathokazi abo agabhe masinyane oyinkomo zijabule masinyane bayazilinda ngamuva ukwenze ukuthi inkunzi nxa inuka ilande
Kuvele babekusebenzisana kudala konke khona.
Kuzakala.
Mhm. Sizokuthola ke sibuyele futhi endwangwini lapha. Sizokuthola ke lo mcamo wendwangu, kumbe ngithi umthambiso wendwangu lawo uyasebenza. Usebenzayo?
Yebo, umcamo wendwangu lawo uyasebenza. Uyasebenza kubobaba ukuthi bakhuthale. Usiya ngenhlanganiso yezihlahla yabo umuntu ezifakile. Uyasebenza. Womama iyasebenza
kambe wona
ungazehlukani
ye singathi khona indwangu umchomo wangkhona uyawuthola ngathi uyatholakala
amo indwangu uyatholakala ezintabeni
utholakala njani
abeholi abeholi babizwa kuthiwa likhakela kuze bethi ikhakela babesitsho umchamo wendwangu
utholakala njani wako uyawazi ukuthi utholakala njani kwenziwani ukuthi uthole
uyatholakala emakhaya bakhona abakwaziyo lapho otholakala khona yiko ma ukuthengisa indawo ezinjengomkambo lapha
singathi abantu bayawusebenzisa sibili kusebenze khonokho
ye uyasebenza usebenze yikho okwakithi okwesintwini uyakhafulelwa ukade kuseni ngokuba sahlani ngakusebenzi kodwa kuyasebenza
hhayi vala khonapho ke ngwenya ukhulume ngemithi yesintu inale uhambelane lezinyamazana ukuthi kambe abantu bangakulondoloza njani
imithi yesintu izinyamazana ziyasebenza ekuhlanganiseni imithi ziyasebenza ekuphiliseleni abantwana abagulayo abawela inkanda ukuthi inkanda ivuke ziyasebenza izinyamazana ngaphandle kwayo indwangu ayingeni lapho elokhuzeni ekwenza inkanda ngoba umntwana lo uzaba lisela lewendwangu elisela lezi zinyamazana enkubu
yes, siyambonga kakhulu ke ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya inyanga enkulu khona ngale ke kobulawayo sibonga kakhulu Ngwenya ungadelela kusasa baba
ngiyabonga
hayi ke sibona lapha kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu suku zonke oluvalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga Gibbs uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla
ngesikhathi esidluleyo sindawonye sakhangela ilizwi lokuvuselela umoya etestamenteni elitsha ngokuloba kukaLuka isahluko seshumi sayiqala lindaba evesini amashumi amabili nanhlanu Luke chapter 10 verse 25 sisiya ku-28 kulabo abangatholanga ithuba lokuyizwa lindaba ngizakuthi ngokuphangisa ngiyibale kufundeka kanje sisuka kuverse 25 verse 25 Bheka kwase kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi mfundisi ngizakwenzani uba ngidle ifa lokuphila kuphakade na Sikati kuso kulotshweni emthethweni ufunda kanjani 27 saphenda sathi woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo wonke amandla akho nangayo yonke ingqondo yakho nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena verse 28 wayesethi kuso uphendule kahle yenza lokhu uza kuphila. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, sikhulumile enkathini edluleyo kubana lo muntu wayesazi ukuthi kumele enzeni uzajabulisa uNkulunkulu. Engithanda ukukhuluma ngakho yikuthi ilizwi leli elibhalwe lapha amazwi akhulunywa isazimthetho lesi siwathatha emthethweni kaMose ngathi akhuluma ngothando ngokuthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Bakhona abantu abathanda ukuphila okungaphakade kodwa kumbe impilo enhle kumbe izinto ezijabulisa kodwa uNkulunkulu bengamazi. Okukhulu ukuthi lasekunotheni kumbe lakuyavini umthetho langabe usezikhundleni langabe kungaphi, into yokuqala kumele uthande inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungabi le nhliziyo ephambana le mlayo kaNkulunkulu. Into enhle yikuthi nxa usenza into ephambane loNkulunkulu kuyakutshela ngaphakathi, kuyakutshela ukuthi lokho sukwenza kayisisi akusahambelani lokuthanda uNkulunkulu. Uchitha isikhathi sakho, inhliziyo yakho igcwele ububi lenzondo. Inhliziyo yakho nxa ingakhutshwa ibekwe laphana abantu bangayibalekela ngokufuthelana langokuthukuthela langobudlova langobuqili langenkohlakalo olayo. Inhliziyo yakho vele ngayikho uNkulunkulu umlomo ungakhuluma uhlabele ezinkonzweni ukhwele emapulpiti ushumayele kodwa inhliziyo yakho kayikho ekumthandeni uNkulunkulu. Okuthanda ngenhliziyo yakho yonke uyakwazi. Abanye bathanda imali, bathanda izikhundla, bathanda ukuhlukumeza abanye, bandlulula abantu kwabakukhwelisayo. Angitsho ukuthi lokho kutheni ngithi uNkulunkulu kakuthandi khona lokhu. Okokuqala uthanda ukubana umthande nenhliziyo yakho yonke. Yebo siyona lapha lalapha kodwa uNkulunkulu uyahlola abone inhloso zenhliziyo zethu. Uthi ngempela sibili siyamthanda kumbe sesithanda amangala esihamba siwathole enhliziyweni zethu. Lokuncitshana, lokukhangelela abanye phansi, lokusola ingabe yini eyenziwe ngabanye abantu. Abuyathi-ke lapha uyamthanda uNkulunkulu ngomphefumulo wakho wonke la amandla akho wonke. Kanti wenakho amandla wachitha usenzani? Bakhona abantu abangababulali bengabulali ukuchitheke igazi kodwa amandla bachitha becikizela abanye abantu phansi abanye baze bathethiselwe uNkulunkulu uqobo lwakhe ngobana bethi bangamaprofesa lokhu lalokhu. Ayisikho lokho okufunekayo. Amandla ethu asisebenzeni siphilise izimuli zethu, siziphilise lathi ngamandla avela kuye uNkulunkulu ngoba nxa sithanda uNkulunkulu ngamandla ethu sizamcela ubana sinike amandla senze izinto eziqondileyo. Singabi lamandla okwenza ububi phakathi kwabanye abantu. Ekugcineni ke sithande omakhelwane bethu njengoba sizithanda thina. Akekho umuntu okwazizonda, yikho singazincwebi, yikho singazilimazi nxa siphilile emakhanda ngobana siyazithanda thina. Uthi-ke lapha sithande labomakhelwane njengoba sizithanda thina. Yiko uJesu abe sesiuphendule kahle yenza lokho uzakuphila. Sikhulekele Baba, sicela ukuphila ovela ngakuwe, sikuthande ngenhliziyo ngengqondo langamandla ethu wonke, size sedlule siyethanda umakhelwane ukuze sithole ukuphila okunaphakade. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo usefulathele umdlalo wokugijima waba ngumfundisi uShepherd Gumede, yena owake waduma emdlalweni wabantu abakhubazekileyo wama-para athletics. Kubika uJoseph Njanji.
Ukumete ule mendulo ze kwalite ze hula ama chumi ama tatu azitolese loku ekale unu ntisa ungomonya wabadlala baka tebetenjiwe li zwene mzalo nwabanda bakuba ze gile yogo tuwa uchi ile lu mzalo ngomnya aga 2019 ngobayese tole ubizo.
Nene inda wili skogo kwe iyo I main assignment mshabe nansi wote pele sisa kufa anyway so ila arenga lifiga ustule njila yuzi utuwa we have saved kwa so lena I main wadesi yesi ipanshi nisi inda wili isi inda wili mkodo kakuu because I want to transform lives I want to
Ukumete ukale upatera mdlalo nokugijima ma esafunda esikolo se Siren Mission njalo uthe seleminyaka elithumi lesithupha waba ingxenye yeqembu lesparrows.
Ya esikolo ngaqala nje ukufanisa siba stairs nendaba yangkhona ngase ngiqala ukuhamba kuma national competitions ama youth games ama provincial ngo 2014 ngako national team kuma region 5 then 2015 ama all Africa games then 2016 one or two competitions amanye yinye isegermany ngamukishima ngo 2019
ukuyancintisa phetsheya kolwandle kwenze umfo kagumedi afunde okuningi mayelana nokuba ngumdlali wokugijima
traveling to different places usucabanga vele ngendlela eshiyeneyo and indlela osukuziphathe ngayo nje yolife kuyambe kuhlukene because usubonile abanye abantu ukuthi vele ba-operate njani then in terms of ama-competitions ngiyi-exposure kunye nale level ye-competition so the way o-approacha ngayo i-training yabe isishiye because you've competed with abanye abantu international so ngiyabe sokuhlukene vele
ukumede ukuthi abasakhulayo abafisa ukuphatheka kwezemidlalo kumele bazi ukuba ukuzilolonga yikho okudala umehluko phakathi kokuphumelela lokwehluleka komuntu
angithingi ukuqala ukuhlala indaba le-training because everything vele in life demands a preparation whether yi-gift enjani there is need for i-preparation there is need ukuthi umuntu azilungiselele so that at least wena befika laphana you are at your best performance so the main thing uhamba start doing your training whether it's soccer whether it's anything
ukufundisa abasakhulayo into ugumede yake wayenza kakhulu ngesikhathi esebenzela inhlanganiso ye-grassroots
abancane bona bendlela kumele beziphathe ngayo of course anti-grassroots yasibafundisa nendaba zabo HIV ama-life skills and through that iyakusiba ne-impact ebantwaneni
ugumede ubencintisa kumjaho emfitshane egoqela we-100 200 kanye le-400 meters khathesi usengumfundisi webandla le-harvest house aphinde njalo abe kubhizinisi yamakha omzimba ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanjini
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi wamapiano osacathulayo uChenzimu Mkandla ozibiza ngoCheni K. Lapha uphethe isingo yakhe entsha.
Ngithanda ukubingelela e-studio ngiphinde ngibingelele nabalaleli e-studio 7 okhulumayo ngu-Jenny K ngokuzalwa ngizalwa e-Plumtree komadlambuzi esigodini sakomangubo emculweni ngokucula ngiqale last year ngo-2023 ngo-July ngokunjalo ke bendilokhu ngisahamba ngicula nabanye ngihamba ngicula nabanye kulo nyaka 2024 ngisengidecide ukuthi ngiqale ukucula ngedwa yikho ke ngasengikhipha le single track ebizwa ngokuthi ngipostiwe
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
umculo ngiwenza ngiseBotswana abangathanda ukuxhumana nami bengangithola kulezi number +26775413356 ikho lapho bangangithola khona and naku TikTok ngiyatholakala ku page ngiyatholakala igama elisebenza lapho nguCheni K ungathi Cheni K ngiyathola ku TikTok ngithole naku page ku Facebook
abalandeli ubashiyela wapha manje
Kubalandeli ngicela kakhulu isupport nothando nami ngiyathembisa ukuthi ngizohlala ndijabulisa ngiphinde ndiduduza ngalikhathazekile ngizolibonisa uthando konke lokho ngizokwenza ngengoma nami ngisasemculi omusha osaqala cela ukukhushulwa cela isupport kakhulu kini balandeli ngiyabonga
Jenny K esigqibela uhlelo lwethu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.